ngeminyaka esikhanyathi uphethwe ngendlela ezinzima abantu zakhamizi zakhele kubi abantu bezimbabwe behlukuluzekile sikhuluma kade kathi sabantu besemalayini akulamapetrol akulamali emabhenki intengo zezinto ziyakhwela nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zona insuku so kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula ngaso sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani kathesi ngikhuluma kanje livananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthulincube uminista wezemali mboyizenotho ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto ezinanzeleleyo kunembono ngathi zeleyabo isikhombe indawo okokuqala hlobo lwakahulumende esilalo thina lapha ezanti ye-59 abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani kodwa bona bathi kuyalingana yikho i-number one bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe yaleyo mbono asiyindawo okwesibili sile mthetho esibona ngathina iyaxosha abantu kathe sibathi bona iZimbabwe is open for business kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-indigenization act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izadliwa ngomuntu enazo uzayishe esehlenika lo mthetho so sile mthetho eminingi sile mthetho njengabo-ayisekabehlukuluza abantu eyenza laba labantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe behlale so ke esingakusho yukuthi hayi uhulumende weZimbabwe ngumbo wezanu p f owakhathi esiyehlulekile ukhanye ngathilile kalampendulo ngohlubo esilalo eZimbabwe
umntana Mpofu kuyini elikubonayo khona ngapho enkahle
ungakwenzeni ezitolo ngathi ukuda indlela yokuthi ezithengiswa zikhona kodwa-ke imali yokuthi zithengwe ayikho phezu kwalokho sesilandi kuyasizanza ukuthi sinisi zaka-23 izinto zakhele ngakunikwa izexemple sisinika esisithenga vele sithenge sidola sisi sesiyasiya i-christmas kwamanye amasobhulezi siyikhiphona kwanye amasobhulezela 8 ungakhangela isiweli vele emagarajini esinawo namagaraji amalutshwane ngempilo enkayi ayikho ukudla akukho onjengamabele into kuthiwa yimali akhaya ikhesi emakhaya ezini kusebenzisa yona i-ecopas u-ecopas futhi yena umsukinyindoda kuphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozuze khona oko okuncane esithi zama ukuphilisa ngayo mizwa yemina engikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi inkalakatha sineka inkalakatha edura wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi yothi ngecele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye
mnumzana Sibindi siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe abasoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga uhulumende ubona kusenzakalani lapho
ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi esithile singafike esigabeni sokuthi kuleminyaka esingena kiyo sibili ilizwe lithule ihola abantu limi ndawonye aliyindawo yikubona kathesi amadokotela esesitoni asefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar and ba-right abaronga ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale muvi izisebenzi zakhe zakutshola ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar singakhohlwa futhi abantu abaningi kathe sikhuluma kanje ilezi zisebenzi sasuke emsebenzi ezikwi-informal sector labo yizisebenzi phela ngoba wenze zangena ngayo yokuthi imisebenzi yaphela ngayo bona abantu kathe sixha kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo nothengisa itamatebele oyimenzele ikhokheshi nothengisa ibhanane ikhokheshi besithi ngakuba le mali undaba baqhubeke beziphilise so kuzafike sibe esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatisha nje besiyazakhala umsebenzi odokotela vele selukhalalile ngibona izisebenzi oku ezijoyina labona abana asesikhuluma ngabo akwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho so sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-US akulingani and nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho babona ukuthi imali ye-bond yoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminisa umthulincube ukuthi i-bond iphume yimpendulo ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo
ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu
izakhamizi emakhaya kunzima emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengithengisa nxa yokuthi lima amatomatisi ebethengisa wona amatomatisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kwedivini but kuyafanana loma umuntu wakhona wazathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi zabo zikhona nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfani kakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonoti iyabe kuthame ebhizi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumeleni ingazothola ama-600 i-US dollar ayikho ngaba ngokukhekhe nxa usuyadingisiwe ungafike uthole i-US dollar awulayeni
Consult abalalele athathe izisho zabo ilizwe lengayiphosela ngabangcono liqhubeke lisiya phambili.